angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu angaze ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona wesi inkulumo yami yakuqala ephalamende ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthakazi ngokuncithwa amathuba abantu bemathebheleleni ngikhuluma ngisengisephalamende la ngendlela omama abatrithwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngisephalamende wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho-ke kulomntwana owa xotshwa yi-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhamba kwathini kwatshaywa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngisipesheya ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa ukuthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye imini i-public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo namhlanje ubaba uchabanga mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uchabanga uku-hiding because uthreathenwe ngokubulawa yibabalandeli lapha laba abacise bathisela umama kuphe endlini ungakhumbula ebhukera ngo-2018 kuthe zokunjalo waseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sisenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiyeke abantu kodwa ma ngabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani ukhansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kamdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngu-deputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawa akuvumela khona okakujabulela wachiye kabakuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthiwa basuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akukho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo osebiziwe osuka emwenezi swingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngu-deputy mayor yikho lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo ama-councillors zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphonga uba ngothathekile ngihambiselana umlayezo kukhaliphani mna ukhaliphani ngumntanami kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe beyokufa le anginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi umnumzana Chabangu uthi yena amalunga edalela ephalamende kumele bahambe bengayekela bazaxotshwa kuliqiniso yini lo
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama-councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale ephalamende kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuweji ayabhubhuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iyakholapsa elizweni akulasikhathi-ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke baye emsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiyo ephambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa lokhuzeni izidingo ebantwini